uZulu emaphandleni uphakathi kwendlala enzima esatshelwa ukuthi izakhula kuze kufike isikhathi sokuvuna somnyaka ozayo. Kodwa lakhona alikho ithemba lokuthi abantu bazasinda ngoba kuze kube namhlanje abalimi basakhangelele isibhakabhaka bethandazela ukuthi line izulu elingabapha ithemba lokuthi indlala izaphela ngomnyaka ozayo. Kusalindelwe izulu, ezinye izinhlanganiso ezipha usizo zibikwa seziqalile ukubhalisa abantu abadinga uncedo kwezinye izigaba zikhangelele ukuqala inhlelo zokupha usizo ngozibandlela womnyaka ozayo. Kodwa phakathi kwendlala engaka, bakhona abasezigabeni esezivakatshelwe izikhulu ezithile zamabandla ezombusazwe asethethe indlala ayenza ithuba lokuthenga usekelo ngaphambi kokhetho lomnyaka ozayo abakhomba ngophakathi njengoba baphiwa ukudla okwedlula inswelo zabo. I-Studio 7 ingene ebantwini idingisisa ukuthi kambe kuzafika njani ukudla kuZulu olambayo uma inhlanganiso zosizo zingaphenduka zizohlenga uZulu ngesikhathi kuvela ukuthi uhulumende usehlulekile ukwenza lowo msebenzi. UZulu kanye labakhokeli bezigaba bathi bayazamukela iziboniso zokuthi inhlanganiso zosizo zokudla zingaphenduka ebantwini, kodwa bakhathazwa ukuthi ububi bemigwaqo eya ezigabeni kuza kwenza ukuthi abanye abantu baqhubeke belamba. UMnumzana Makhombisa Moyo isakhamuzi seChibizina eCholocho.
Vele asilamgwaqo eCholocho ngitsho owodwa khonabo esikhona thina endaweni yaseChibizini, vele akulamgwaqo uzuyefika kubo phelandaba. Yikho njalo okwenza ukuthi abantu laba abasincedisa ngokudla siswele ukudla ngoba bayaswela indawo zokuhamba ukuzosinika ukudla lokho.
Kudliwa inqoqo zomlomo njalo esigabeni senkayi. Ukhansile wesigabeni senesigwema ngonogolutshena uMnumzana Thokozani Sileya uthi uhlelo lwe-grain loan scheme selulezinyanga ezisikhombisa lwatshiya abantu esikhaleni, kukanti lezi nkomo abahlezi besinda ngazo azisadengiseki ngoba ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Uthi uZulu wesigaba sakhe ubele nhlanhla ukuthola inhlanganiso yethile yosizo esibhalisa abantu ngethemba lokuthi izaqala ukubapha ukudla maduze nje. Kodwa uthi balohlupho olukhulu ngoba imigwaqo mibi ngendlela ephambanisa impilo kaZulu.
Imigwaqo isesimeni esibi esenza ukuthi abantu benkayi begcine bengasatholi i-transport ngendlela okumele bayithole ngayo. Njengoba kathi sesikhuluma nje kulohlelo lolo lwe-grain loan scheme olokudla, labo World Vision bayabhalisa khona pha. Kodwa-ke i-transport lezi imoto ezinkulu esithi ngamagonyeti azikwanisi ukuthi zihambe kweminye imigwaqo yethu enkayi. Silohlupho olwesabekayo nxa sikhuluma ngendawo yomgwaqo.
Umgcini sihlalo wecelele MDC elikhokhelwa nguProfessor Holtzman Ncube ezansukwe emaNdebeleni uMnumzana Petros Mukwena uthi uZulu olambayo angajabula kakhulu uma engathola uncedo oluvela kunhlanganiso ezizimele zodwa. Kodwa uthi lokwesabela ukuthi abakwezinye izigaba bangaqhubeka belamba ngoba abanini bamaloli athwala uncedo bengala lezi mota zabo uma bengayibona imigoqo esezansukwe emaNdebeleni.
Akula ndlela lomu ngakhangela lezo zithu ama state road esifana sawumanama sezani maphisa magwe azihambeki indlela zakhona sifile akula migwaqo vele umuntu wakhona laye angaphi imota aqala abone indlela uzahala ukuthi imota yakhe khona ngani.
Sehlulekile ukukhuluma lomphathi intambo wezemigwaqo uMnumzana Nicholas Goje kanye labo sibalukhulu bezigaba zeMandebeleni. Kodwa umsebenzi wokugcina imigoqo emaphandleni sesimene esihle ungumlando kahulumende, kanti njalo ikhona eminye imigoqo engaphansi kogatsha lwe District Development Fund iDDF kanye lamakhansili ezigaba. Lanxa ugatsha lwezemigwaqo lweMinistry of Roads selule minyaka luthatha imali yokuthiwa ngeyokwakha imigwaqo kuma toll gates akukabile nhlelo zokuthuthukisa imigwaqo. UZulu osezigabeni eziningi ukhala ngokuthi imigwaqo sile minyaka engaphezu kwelithumi engakaze ilungiswe. Lokhu sekudale ukuthi abanini bezimoto abangena emaphandleni bagcine bebaleka imigwaqweni belandela izindlela zenqola ngoba yizo ezisesimeni esingcono. Ngenxa yokuthi imigwaqo ayinanzwa, ukuqala kwesikhathi sezulu kutshayisa abatshayeli bamabhasi lamaloli aya emaphandleni ngamakhanda ngoba izimoto zibanjelwa ludaka olusemigwaqweni ukusa kwamalanga. Kusukela ngo-2009 ugatsha lwezemigwaqo luthembisa minyaka yonke ukuthi imali ehuquluzwa nsuku zonke kuma-toll gates lugatsha lweZimbabwe National Roads Authority izasetshenziswa ukususa uhlelo lokuvuselela imigwaqo yesizwe ikakhulu leyo ebambanisa izigaba zemaphandleni lamadolobho aseduzane. Kodwa lanamhlanje lokhu akukwenzakali, kukanti kule mibuzo engapheliyo ngokuthi imali yama-toll gates sisebenzeni selokhu yethulwayo. Abasezigabeni ezazikhangelwe i-DDF labo sebetshiya imigwaqo balandele izindlela zezinqola ngoba lolo gatsha selwaphelelwa imali amaloli kanye lamathalakita ayelungisa imigwaqo. Ngikobulawayo, nginguThabang Mathebula, intatheli Studio 7.